So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Teleli thuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa bujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakobulawayo liseminyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kwabulawayo, ave ludubo lakumawadi lami konapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala oselengxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engatoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe i-constitution and kulowe Zanu PF ma udlelana le Zanu PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu lekhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapholisa awaphanga isizathu sokuthatha lelinyathelo lokuvimba lumbuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapholisa encitshe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaswingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le-CCC ngoba le-Chamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imibuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa-ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uChamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba, ungavele ukhulume ngani uphikisana labo lembono yabo bakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uChamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa agcine enqineka ukuthi angaba yenzi babuthane. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media, pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani? So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU PF. Basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo iZANU yakhona abathi balwalayo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona lizakuba libandla bandla njani elingelasisekelo sombuso. Angithi ngesilungu kuyathiwa khona khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued ngoba iyabe ilesisekelo sombuso pre constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures. Kodwa kwakade sikhanya ilibandla lelithiwa i triple C kalikho into ekhona nguchamisa olabantu bakhe abalandela yena. So khona lokho kusuka kuhluphe kubaxake yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho. Kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo kumbe liqhinga. Kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla. Njalo kuzahlupha very soon ngoba uzathola ukuthi umnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable. So ngeke ufune ukuthi wena uhold abantu to accountable to account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balabayekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla sisenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele. So yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela. So kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project ngoba lapha yena uzigijimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngoku organize ama protest awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.
Hello ke ngumnumzana Angleston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili iningi lezakhamizi zakwobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali baka ward 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Distribution Company izolo lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usthandekile emhlanga we studio 7 uxoxe lomeli webulawayo East edalele eParliamente umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo la kumawadi lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge ka ward 3 kusukela ngolesine ebengela amagetsi lakhathesi lokho ebengela amagetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke sona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1. Izakhamizi kube lomhlangano le management ye zesa ekati kokhelwa ngubabujaji onguye u regional manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe konapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduo adibethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle emakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umuntu edengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss ku-business. Antsho siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale lephalamende, ligcine nini ukucubungula lolu daba, njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edam leKariba ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Elos Nyoni ummeli webulawayo East edalele eParliamente obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kobulawayo. Idale leHigh Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lePhalamende njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga ezisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanqa ebotshelwe ize akalanzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwabakhe ukuthi baqine njalo bengaze bephuka umoya ngokubotshwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leCCC ngapha kwele Melika umnumzana Tim Moringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqeda kanumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu-PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obhedaya Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethumela udriver wakhe. Singakhangela amacala abantu bezana uPF o zana uPF linked amaningi. Sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and kulowe zana uPF ma udlelana lezana uPF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotshe emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa nguhulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. ngokunjalo ithi ludaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagqwetshwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi uMnumzana Sikhala liqhawe elingayisabiyo ukukhuluma lapho okurong khona, ngoba uMnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe loku lezano PF ukuqunywa okwenzo uMore Blessing Ali bamjikela emthonjeni. So indaba le yabathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesilenkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayenza yayiyenza ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo Ntungamile Nkomo we Studio 7. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagazi nani balaleli be Studio 7 uFiliqiniso lo khulumo wase Lupane eJabuka eGhana. Kunendaba yama sanctions la aseZimbabwe ukuthi wonke amazwe eAfrica akhalela ukuthi ama sanctions aseZimbabwe kumele asuswe. Aqoquzela iAmerica, ancenga iAmerica ukuthi iAmerica ayisusi lawo la ama sanctions. Yebo, right ngaleyo ndlela. Kati why betshela iAmerica bengajeli neZimbabwe nabo mnankagwa labo nabo chiwenga labo nabo labo chuma labo nabo bonke labo abezana ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu abave namalungelo kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze namasanctions phela aphele. Bengajeli iAmerica ukuthi iAmerica kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo mnankagwa ukuthi nawe ndoda phela makuwukuthi ama-sanctions nokuphume yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzise ilungelo labo, hayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kungabi nje kuma-elections, baningi abasazoshaywa, baningi abasazofa. Yona la Senegal, i-president yeSenegal ikushilo lokho, uRamaphosa nayo ukushilo lokho, wonke amazwe nje iBotswana naye kuye yakusho lokho ukuthi ibacela ukuthi i-America ifingabe iya la ama sanctions. Kati why bengajeli yena umnankagwa ukuthi umnankagwa thatha abantu kahle, akube namalungelo abantu, ngoba nathi siyalo ukuthi ama sanctions afuni, kodwa bona batshela iAmerica yodwa. Manje kuba kuma election kusazofiwa, hayi kancane, abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi, hayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7, vuka njani. Mina ngizwa laba abe MDC omonzora bethi bayawina nge 66%. Ya azothi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even i 0.5 abayenzi ku next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma constituencies wonke abala representative kuma constituencies awo, ngitsho ne party abayibambananga. Nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe ikukhuluma nje kusiyafika nje i MD kusiyafika nje election babe yinyinto njengaziwa iMDCT eyangena ku-election ka-2018 ikhokelwa ngumakhuphe ibiqine kakhulu kwedlula lento kaMonzura le ikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona ku-history yokuthi bakhe baba kwake kwaba le-MDC ilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezapho balokhu besebenzisa igama layo kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo
sanibonani balandeli bakastudio 7 nani basakazi ye nokudana kakhulu ngokwenziwa libandla leZANU-PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo leli bandla leli lilokuganga nokuphala okukhulu leli ngoba sikubona la phambi kwabantu so yitsho isitori sokuthi hlabela iculo lokuthi abantu bengatshawa ngoba kuphambi kwabantu xa sebevodwa ngali batshelani ukuthi abantu abatshawa ukuze beqone sikubona la ensiza abatshayiwa abantu sokubotshwa abantu abangaki manje benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarikida abantu la sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemathepheleni nemidlenzi sokwabotshwa ba angithi uyabona ukuthi nxa ungayisapotizani ufanele ukuthi uvelelwe intwembi bekutshaye bekubophe bekubulale bekuncitshe ukudla yizo zonke lezi zinto izinto ade fuze zitholwe ngumuntu wasezimbabwe njengoba siphina ngisupport iparty ngisizalwane nje sezimbabwe angikho ku-CCC angikho kumthwakazi angikho kuzanu nje ngiwumuntu wasezimbabwe kodwa oyibonayo into embi ofuze siyixele eyenziwa yizanu yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu sirevodwa bekhuluma okunye yikho ngalifanisa nje lonwaku leli bandla liyatshintshatshintsha nje liyaguquka upresident omutsha i-new dispensation le akulalutho njengalo walwenzile umgabe wayengcono
sanibonani sanibonani kwantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo hayi sakhala sikhalile ngalo mnangakho lo hayi sohlala sikhala mpela yabona kube ngayo kuthi akhona kuya ngeqiniso mpela hayi umnangakho avele ukuba ngupresident akufanele lo yazi kulabo president abaclean manje unxuswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi lenhloni lokungazi uyapho ukuduma kuphela yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugibela indiza kuchina nokudlalisa imali imali yatholwa ngabantu abangaziyo umsebenzi wayo kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya ezibhedlela kula mithi izibhedlela zifile into yonke nje akula nto nje iright khona pane ekhaya imali ayidlalisayo engakho futhi kayiwezi umehluko lale mali le ephiwe ama MP angela ncedo angabonakali ukuthi ayenzani hayi kodwa okunye kuzisa ubuhlungu mani hayi leZANU-PF le hayi mina ngihlezi ngitsho laba vele akuso government la ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu laba bantu bayabonisa vele ukuthi abavotelwanga ngabantu kanti why bengahlonipha amalungelo abantu why bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngalendlela why umnangabo uhlukumeza ngabantu abantu ngalendlela le ayiyenzeli bathwini why ma ethi ngumuntu owavotelwa abantu ngupresident vele kuma-president ofana nalo ilizwe lakhe ukuthi upresident kalila uvele umbone emehlweni nje ukuyisela lo ngumbulali lo muntu
e-studio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye e-ofisini le-CCC kulezi insuku akusakhulunyisano abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kusetoilet akusakhulunyisano akusathenjwana ku-CCC hayi iku sokuyabonisa manje ukuthi i-leader yakhona yiyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi so abantu abayaba befisa ukuvota bangabe besavotela i-CCC ngoba i-CCC sekuyinto yinye leZANU kuyafanana i-CCC leZANU e-ofisini lakhona bayaphambana abantu bakhona bakhulumisane ngathi kusetoilet so hayi sekuphelile ngale party yanini komthwakazi wozani la komthwakazi ilena i-MRP ngabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale ku-parliament parliament yakhona ingaba lengqondo futhi ingaba labantu abalengqondo nothi laba abantu be-CCC abaku-parliament abaphume
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango wetshireya esigabeni senkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amachumi amabili ezitshaywe ngumbane. iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi izinduna sezingqome ilanga lokubambana ele Unity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedalele Senate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo yetex kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. UTrump nguye yedwa umongameli welizwe leMelika ongazange aveze incwadi zamatex njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe leMelika. Kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezimbalwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa nguTrump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuzefika kathesi iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha. Ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenza, ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligezwa ngumhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona laphana ungathi kubambekile usaqhubeka. Nanku lama elections wona la imithi term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ungani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo?
Njengoba senjilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le, ngoba engunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo hulumeni umongameli owenza kuhle kwe-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakatheke okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube lentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Nawo ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku 2024, mbona ngathi angaba lethuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngiyime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilaphana e-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika esigabeni seTexas.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window amthova. Khonja njanga window amthova. Zwan. Khonja njanga window amthova. Zwan. Kontanjango window mtova. Manai, kontanjango window mtova. Zwan, kontanjango window mtova. Zwan, kontanjango window mtova. Zwan, kontanjango window mtova. Zwan, batengu lova. Uchara skela kutona mtlanya lova. Uyazi ngili senteneya. Uchigi miyena agalanda buzon lobola. Aswasi kire chingi ya chombola. Enki chapu vela ngia bakola. Ama yelo abam nyama jenge Coca-Cola. Ngapha la ngapha njengamavire enqola Konja njanga window mchova. Eh, konja njanga window mchova. Zwa, konja njanga window mchova. Zwa, konja njanga window mchova. Manai, konja njanga window mchova. Zwa, 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 mina nso pare. Ni plan njanga chomze mbare. Nilenka nje nge chonke tare. Anzwa gali nje mina nje nge chugele sawe. Ongi melele mausu vaya. Mafuna manamba mizo kaya.
Umanayine esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.